Ilanxa inani labantu abahloliweyo lilincane kangaka abantu asebetholakale belalo baya bayaqansa kuyabonisa ke ukuthi siqondile thina njengenhlanganiso esithi akuhlolwa abantu abaningi kakhulu uhulumende kayeke ukuthi alinde kuphela sebegula kakhulu aphuma angenela ngaphandle ahlola abantu alandelela abantu funa igciwane lihlezi emalokithini lihlezi emakhaya lifihlekile ukuhlola abantu abaningi kuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sizwe lokungakanani sithatha amanyathela njalo okuvikela okugwema ngoba nxa sigwema into esingayaziyo akukho lapho esiya khona kumele sizivikele entweni esiyaziyo ukuthi imemetheko okungakanani kuzaba lula ukuthi siyivimbe akuhlolwe ngendlela ebanzi kulalokho okwenzakala khathesi.
Umumo unjani ngoba sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi amapholisa lamasosha azaba enyakazela ndawana yonke eselula isandla somthetho ngendlela eqinileyo kulabo abazabonakala behamba-hamba?
Yebo amapholisa lamasotsha ayabonakala edolobheni lezi ndaweni ezinye ezisema growth point emakhaya bevimbela abantu ukuthi bangangeni edolobheni abanye abangena befuna impopho befuna ojukela befuna imbida okhabishi bababuyisele emuva thina sithi njengenhlanganiso ayisiyonto edinga i-AK edinga i-machine gun edinga ibhazuka le into edinga ukucebisana lezakhamizi ukufundisana lezakhamizi i-awareness issue so law enforcement issue ikufundisa abantu lamapholisa labahlangana labantu kabafundisa ukuthi buyele emuva kanti ngabe ahlangana labantu abasebafundisa ke ukuthi kungani bengafanelanga babe phakathi edolobheni bekuzaba into enhle kakhulu leyo kumele abantu bafundiswe hayi ukuthi bethuswe hayi ukuthi batshaywe hayi ukuthi kuthiwe buyela nje kungazange kwakhangelelwa ukuthi emuva uyakudlani akube into yokufundisana yokucebisana isizwe singabanjalo lizavimbeleka ke igciwane leli lingamemetheki.